Salibona ni emahlabeni Zulu. Ngizwa ukudana okuthize ngama congratulatory message avela phesheya le kubo America la le inhlanganiso ethiyona yi Amnesty International. Ngiyamangala sibili ngoba laba bantu bona bafuna ukuzitshaya ingunuthela bezitshaye isifuba bethi bona yibo abakwaziyo ngamalungelo abantu. Kodwa isikhathi lesikhathi sizwa kuthiwa e-America abantu bayatshaywa, sizwa kuthiwa abantu abamnyama bayahlukuluzwa, sibona kuma-TV abo khona ngapho betshayana bedubulana. Kodwa bona sebezagijima bethi kuthiwa i-human rights le-democracy ngapha eZimbabwe. Badane nje ngeZimbabwe ngenxa yokuthi iZimbabwe iseyayivuli iminyango yabo ukuthi bona befake i-regime change eZimbabwe. Babone ukuthi amaZimbabweans bona bakhangela ukuthiwa yinsilungu i-regime continuity, bona bafuna ukufaka i-regime change. Babonile ukuthi iZimbabwe ayifanani namanye amazwe laba abayenza santando. IZimbabwe ivalile konke, iyalile ukusetshenziswa iZimbabwe, iyalile ukuthi bona beyenza abakufunayo. Badanile ngomthetho lo omutsha owama-NGO owafakwa iZimbabwe, yiwo umthetho obadanisileyo, umthetho ovala ubugebenga babo, ubugelekeqe kade bebuyenza lapha elizweni, yiwo umthetho abenza ukuthi bekhulume konke lokhu. Ngakho-ke angivumelani lakho kancane ukubana kulama-abuses ama-human rights eZimbabwe. EZimbabwe kukhululekile, eZimbabwe sithi hhayi asifuni ukubuswa, bafake imali eningi sebayadana nxa amanye ama-organization abo sokuthi hhatshi akamelanga isebenze ngoba akalandeli umthetho.